Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga obesiphathele indaba ngolimi lesishona. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 kuMabasa 2023 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Okuvezwe Al Jazeera kubalulekile ngoba kuwufakazi ngesiqokoqela ngesiqiniseko ukuthi iZimbabwe ibuswa kanjani, intshontshelwa kanjani, iguquluzwa kanjani.
Umsakazo weAl Jazeera wethula ihlandla lakugcina eliveza ubukhohlakali yokuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate the ZDP...
Bekungafanelanga umphathi ntambo umtswaledi aqede amemezele ukusulwa kwama-permits la.
Impilo yabala ma-Zimbabwe exemption permits isisezandleni zabahluleli benkantolo ye-Pretoria High Court. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umsakazo weAl Jazeera wethule ihlandla lakugcina lefilimu yawo ebikwa iveza imisebenzi yenkohlakalo ekuhuquluzeni kwegolide leZimbabwe namhla. Njalo oluveze sobala okuvele sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa lonkosikazi wakhe Auxilia bathinteka kabanzi kulolu daba. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ihlandla lokugcina leli lichiye uZulu weZimbabwe ethukuthele njalo inengi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yiAl Jazeera. Kuleli hlandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa uAuxilia ecingweni. Ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi izigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamchina yazo yini ukuletha imali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi uAngel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. UAngel utshela njalo intatheli zindaba zeAl Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika i-$200,000 ukuze zibonane laye uMongameli Mnangagwa. Ihlandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mgabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamchina uMgabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lonkosikazi Mgabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abanengi bathukuthele ngabakubonileyo njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela, ibhadala i-civil servants, ilungisa imigwaqo yonke edikileyo, kodwa sibona ngani imuli, i-first family, iyaphatheka. Ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini, njengoba lisazi ukuthi i-constitution yeZimbabwe ithi upresident okhona osabusa kayiswa e-court.
Umafa ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe uMnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU PF.
Into esiqondile ebantwini khathesi ikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF umnumzana obhethi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo weAl Jazeera. Libona ngani ngamanga konke ukuthi kulokuhuquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezaphu umnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabe bandla leZANU PF.
Ibandla engikilo elezaphu lihlezi lixwayisa imihla lamalanga ukuthi kulobuhuquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali nge-gold mafia le. Into leyo ibisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcweti yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo. Iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza bebuthelela umnotho besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele lapha.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yiAl Jazeera. Ngokunjalo uthi inqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties, lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende, sekukuma civil servants.
Abanye abaphatheka ku-documentary le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla loMnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthews, lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Kusenjalo igqwetha elimele umnumzana Hubert Angel, usikhwica mfundo Love Mo Maduku, uthi wayekwazi ayekwenza ngesikhathi ekhuluma labezindaba abe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMaduku utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi u-Angel akazange athengise igolide okungekho emthethweni njengalokhu okuvezwe kufilimu ye-Al Jazeera.
You may realize that these are things that are difficult to understand because you don't live in the world of how national intelligence operations work.
Lizananzelela ukuthi lezi izinto okunzima ukuziqonda ngoba lingaphili emhlabeni wokuthi imisebenzi yezobuhloli kuzwe lonke isebenza kanjani.
Ngesikhathi esethulela intatheli zindaba akuthunywe ngu-Angel, uMaduku uveze njalo ukuthi bazathathelwa amanyathelo abe-Al Jazeera kanye labanye abantu abakhuluma kubi ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana. Kodwa umnumzana Timothy Sibanda ohlala eHarare uyayisola lenkulumo kaMaduku.
Kutshengisela ukuthi vele njengelizwe asiyindawo. Asiyindawo ngoba abantu baqakathekisa imali ukudlula konke. Yiprofession yakhe sibili uyavunyelwa ukukhuluma khona lokho kuyaliswa, kodwa lokuyana kusobala ukuthi izimali njalo legolide kuyatshontshwa kuleli lizwe. So yena nxa esitsho njalo ye ngumsebenzi wakhe ngayenza, kodwa hhayi kuyasolisa kakhulu. Mina elami ibizo ngu-Mike Yompala.
Umnumzana abekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute laye uthi
kuyilizwe elilezibuse sibili. Kade kumele ukuthi nga wonke laba bantu abaphuma ku-documentary ngabayehla ezikhundleni ngoba bayangisile uZulu wonke eZimbabwe langaphandle kwelizwe. ni corruption ngaka igolide ngaka imali iphumela izweni kulabantu abali deserve abadeserve imali belamba bekhiwa imali ezingatsho lutho bekhiwa imali ezingahlanganisi lutho amateacher amaveteran amasocha konke lamadokotela bekhiwa imali ezingahlanganisi mzimba bekufanele ukuthi ngabo konke laba bantu bayehla kumele ukuthi ngaba yehla kuyindawo kwilizwe elisise lomthetho i-rule of law.
Umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi, uthi akudingakali ukuthi kwethuselwe abantu ngokuthi bazothathelwa amanyathelo njengalokho okuchiwo nguMaduku.
Ma kuyukuthi balakho abafuna ukuthi bakuchasise khonoko okuchasiswa ngu-Professor Maduku khathesi ukuthi hayi hachi ngesiku-operation ye-intelligence, hayi akuzange kube mhlawumbe lo mchabango kumbe le smuggling yena leyo ekhulunywayo, akabayichasise kuchace ebantwini. Engingakuvumelani lakho mina ikuthi kukhanye sokungathi mhlawumbe sokuyethuselwa abantu, sabe sesicabanga ukuthi hayi ngimpela kukhona okuthaya manje.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu uthi kuzwisa ubuhlungu okwenziwa yiziphathamandla zikahulumende labahuquluza umnotho welizwe.
Kahle kahle ubusela balapha eZimbabwe sobukhomono kokuthi akusosoyibuyisela, sokuyinto nje esijwayelekile okuthi vele sesimelele ukuthi izimseki layo ifake i-corruption nobutshontsha nobugebenga kube i-curriculum yabantwana besikolo, kuvele kufundiswe esikolo ngoba akusena meaning osokwenzakala. Ngoba kathesi sebezama ukukonfusa uZulu sebesithi sizobopha abantu abakhuluma nodaba lolu sizakwenzani, sizasebenzisa umthetho kwathimthini. Kodwa indaba le isaqalisa bake bathi hayi ngamanga, basuka bathi sebefreeze ama-assets, kathesi sebephenduka sebesithi hayi kwakuyi-operation esasiyenza. Kubuhlungu okuba ngumntwana eZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi yikhona bezokwethula umbiko wabo phezu kwalolu daba. Amapholisa eZimbabwe athi asehlolisisa udaba lolu, njalo ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selivale ama-bank accounts abanye okuthiwa bancedisa ukuthi kuntshontshwe igolide leZimbabwe elithengiswa kwamanye amazwe agoqela ele-Dubai. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumeme.
Ikusasa yezizalwane zeZimbabwe ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 ezilama Zimbabwe exemption permits isisezandleni zedale le-High Court kwele-South Africa kulandela ukuthethwa kodaba lokwesulwa kwama-permit abo ePretoria High Court. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Omahluleli abathathu abedale le-Pretoria High Court abalalele impikiswano yalolu daba emthethweni ndaba sebelomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo ngomnyaka ka-2021. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwelithe wethula umbiko othi amaphemithi okuxolo aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aza kwesulwa. Ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwalecala elithethe insuku ezine, umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation umnumzana Thembeka Ngwayitobi ucele umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi. Uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo uMthwaledi wethula lesi nqumo kungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphele ababantu amapemithi.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate as that
it is ngokufanelanga umphathintambo uMthwaledi aqede amemezele ukusula kwamapemithi la engazange yaqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Kumpendulo yakhe umeli ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Sean Rosenberg uthe umphathintambo uMthwaledi wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana lesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labeZimbabwe abalamaphemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amaphemithi.
is a power which exercised in terms of section 31(2)(b).
Umphathindambo Mdwaledi wasebenzisa amandla wapha abalama permit la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizana seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena nezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elithumi.
Abantu asayinethembe nokuthi mhlawumbe kuzazwanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo, ma yonakele iwonakele ibuyilungiswa ngomlomo kuqhutshekwe kuye phambili ngempilo, ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika, siyasebenzisana njalo siyadingana sonke isikhathi. So ambona ukuthi uhulumende we-South Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi, kanti ke Zimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abeZimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Mela Studio 7 ePretoria kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Umnumzana Nelson Chamisa namhla wenze umhlangano lequla le Southern African Development Community Electoral Advisory Committee ehlolisisa ukulungiselelwa kokhetho oluzayo eZimbabwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uChamisa ukhulume ngokumbalwa okuhambelana lezokhetho okumele kulungisiswe kulungakenziwa. Iqula leli selenze imhlangano lentatheli izindaba, abameli benhlanganiso ezizimeleyo labanye. Likhangelelwe ukuba lizahlangana njalo labakubandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala le namhla, sixoxe lo mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Lesi lo mhlangano le-SADC mission ekhangela ke the pre-election assessment kwele Zimbabwe ke sile delegation etevela ku-TCCC ikhokhelwa ngumongameli wethu advocate Nelson Chamisa. Sikhangela ke udaba lokubana simo selizwe sime njani sikhangelane lokhetho.
Ye, bekukhulunywa ngani emhlanganweni lo Siziba?
Indaba esikhulume ngazo zihlanganisela ke indaba ye-voters roll esibona ngani kufanele iphiwe ke ama-political party wonke njengokusemthethweni welizwe, i-constitution le-electoral law i-verifiable, njalo i-voters roll ekwani ukuba auditable. Sikhulume njalo ngendaba ke ye-transmission yama-results ukubana ke sikhangelele ukubana kube le-clarity and understanding lesivumelwano ngendaba ke ye-transmission yama-results in real time ngenxa yokuthi yinto ke eqakathekileyo. Sikhulume njalo ke ngendaba ye-voter registration, sikhulume ngendaba yokuthula elizweni sikhangelane lokhetho ngenxa yokubana lezi izinto ezibona ngani ziqakathekile ukubana zilungiswe singakangeni kukhetho ukubana iZimbabwe Electoral Commission operate ngendlela e-professional, ngendlela ke eyenza ukubana wonke amalunga aparticipator ebe lokusuthiseka ngama-process ke esiwayenzayo thina njengelizwe. Isadikilayo i-mandate ukubana isincedise thina njengamaZimbabweans ubana sikwanise ukuzinceda ukubana ukhetho lethu lwenziwe ngendlela ke esemthethweni, ngendlela yakuma-SADC guidelines and rules of elections esemthethweni welizwe, the constitution of Zimbabwe, the electoral law. Yiyo ke egayidayo ukubana sisebenza njani ukwenzela ukuthi silungise indaba yokwenza ukhetho ngendlela ke engasuthisekiyo njengokwa-capture kuma-reports ama-mission ayekhona ngokhetho ke luka-2018. So lezo zinto sibona ngani zingalungisiswa, siyakwanisa ukuba ke le ndlela ke elula ukubana ama-elections ethu eyenzwe ngendlela ke ekhangelelwe ngozulu wonke njalo ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ube xoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Induna uDakamela uthi sebelesiphala senkosi esinceda abaswelayo enkayi. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube.
Isiphala senkosi kulapha okugcina khona, kumbe ngingathi isiphala kulapha okugcina khona amabele. Bese thina kudala ngingathi before I came in yokuba lensimu ekadilinywa nsuku minyaka ngeminyaka. So insimu le ingalinywa minyaka ngeminyaka esokusenza khona ukuthi abantu bevuna ke khonapho sikhalele ukuthi sigaba sonke sithi cwi endaweni ye-one silime sivune then the proceeds sezigcine. Then into leyi ibingathi ayikho effective because izokusiba lokutshontsha bekungena amadonki kuyehlula ukufiya and the same time lapho kulinywa khona labantu ke bekufanele belime. Then I said for now let's change the concept until we turn insimu yenkosi into an irrigation system. So sase sikhuluma nabantu sibonisana, it was not easy but we tried because we managed to win at least half of the population. Where we said umuntu umuzi ngomuzi ngomuzi becela ucontribute because amabhakede amabili kumbe amagogogo amabili omuntu ozangena esiphaleni senkosi sisonke.
Yes,
so amagogogo la engangena esiphaleni senkosi then ethi sekhona phana we have seen abantu bethu lapha enkaya for example kodakamela bebethatha inkomo zabo bechapha lazo besiye gogo ngezinqola kumbe bethatha izifuyo zabo besiye gogo ngezinqola kumbe bethatha izimali besiya lazo egogwe ngezinqola besiyadinga amabele besiyadinga umumbu ngesikhathi sendlala because we are not favorable ngokulima lapha kakhulu. So kuthe sokwenzakele njalo ngathi we want to know this is not it. We can't be having inkomo zethu ziphuma zisegogwe, we can't be having imali zethu ziphuma zisegogwe ziyadinga amabele. But ngalokho okuncane kuyabe kutholwe ngabanye and those who have complied the idea of ukucontributa towards isiphala senkosi amagogogo amabili bengafaka. Then labana ukuthi sokufika khona isikhathi senjalo sabese sithi thina amagogogo ethu siwapheka at the least and the fair price ngaze kube amakubele ekhwele angaze ehle our to our years. But it's the contribution from the people. We discussed that and the abantu bazwana. Then as a result yaqalisa ukugenerate imali from the same sikhala senkosi esikhontributhe ngabantu. So kuthithi ngesikhathi sendlala sibuzeka bezowathenga with that amount. Then abalenkomo naye kuyezothatha amabele lawana nenkomo. Why did we take it in that price? Or why did you say we can't give them both free? Because it was something new, it was something fresh. And abantu ungabayenzela into, then sibabisele amabele ngokubaholisa. It can then say next time they had abasenelisi ukukhipha ke. Then I said no, that is a loophole. Singakwenza njalo kungaba luhlupho ngoba sizosikwanisa ukuthi siphinde sibe lesiphala senkosi. Siyabe sesifile, so kumele sibuyele back insimu yenkosi. And we can't.
Le yinduna uDakamela obekhuluma lo Studio 7 esenkayi esabelweni seMathebeleland North. Lalelani udaba lolu ngesonto.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven upogine.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wamapiano leKwaito uSindiso Moyo owazakala ngokuthi nguJC yena odabuka eFilabusi kodwa okwamanje ecula ekwele South Africa.
Banengi abaculi bezimbabwe abaphuma ekhaya baye emzansi bezama ukuthuthukisa kwezomculo. Omunye wabo ngumfana kaMoyo.
Igama lami lokuzalwa nguSindiso Moyo. Kuthi ke le stage uJC. Mina ngakhulela eFlabusi, ngafunda MCT. Ngasengithi nje ukuyaphetheya, ngiqhubeka ngesifundo. Ngikho lapho ngaqala khona ukwenza into zami zomculo, ze music. Ifamily khona phana. MMCT nje emagcekeni empasikwe.
UJC selesikhathi kwezomculo polo na igama elithi JC livela ngapha.
Mina ukucula ngaqala ngo 2008 ngiqala nje ukubhala ingoma. kodwa ngaqala ukusabela osingakuthi kuprofessional ngo-2014 ngiqalisa ukukhipha my first studio album ngo-2014 igama elithi JC ligama elasuka from Jungle Cat kuyikuthi angithi kulabo manguyi abekhaya kusubala lawo begangeni phela umculo wami uyimixture of different
genres.
Umfana kamoyo uthi laye njengabaculi abaningi wangena kwezomculo ethuluka ngezehlakalo ezenzakala empilweni.
Kwathi ekushoneni kwamama ikho lapho ngaqala khona ukubhala umculo nasengithula senginomngani ephepheni. Into eyangi-inspirayo ukuthi ngenze umusic. Ngasebenza kakhulu lama companies nje Ambitious Entertainment, asebenza labo Madlela, ubaba Madlela uSikhobokhobo. Nasebenza labo DJ Call Me. La manje nje amaningi ama-artist nje asemzansi.
UJC uyatholakala kumakhasi ozilibaza awe social media ngegama lakhe akulijo uchiyele lizwi kubalaleli.
UJC rap edit JAYCWE rap edit. Imessage yokugcina engayisho nje kubalaleli ukuthi unga give up iphupho lakho mangabe lesifiso sokucula noma lesifiso sokuactor noma lesifiso nje esibe esingasuka sibe ngane sinzima because of i-background lapho uphuma khona. Njalo ngiyabonga ngithi bangangena la ku-YouTube bedinga umculo uyatholakala ku-YouTube.
UJC uthandwa ngontanga abaningi njalo umculo wakhe usungenile okuzwayo kwele-South Africa. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Vela sonto mnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Ndiso moyo kumbe uJC ocula umdumo wamapiano lekwaito odabuka kogodlwayo. Siyabonga Chisa Sibanda. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokwethulwe ngabezindaba abe-Al Jazeera okuveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomndeni wakhe labanye. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye ebesilazo. Umsakazo we-Al Jazeera wethula ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngumongameli Mnangagwa. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.